baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu lamhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu.
You arrested me in August
ngenyanga kaNcobakazi. Nama phambili komthethwandaba kodwa izana uPF yayiphuza ukusifaka phambili komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami libusebenzisa ukuthi lingithonisise.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu namhla zihlangene kobulawayo zixazulula indaba yezehlakalo esezenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokukhomisana umlotha.
Hayi ngalesi sikhathi kuphela kodwa sikhuluma ngokwenzakala ngabo Gugura Hundi okwenzakale ngesikhathi lapho nxa sithola ukhetho lwabaphathi bethu during ama elections, kanti njalo futhi lokunye ukuhlunyezwa kwamalungelo abantu esikubona kusenzakala kuleli.
Umsakazo we-VOA Zimbabwe ukhokhela inkulumo ehlaziya umnyaka owodwa uMnumzana Robert Mugabe esuke esihlalweni sokukhokhela ilizwe.
Esikukhangelayo kakhulu isimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota. Ngithe ngihamba namhlanje ngidibane namanye amagalaji elendwendwe ezinde.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu eHarare mhla ka-1 kuNcwabakazi lamhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu. Omunye wabaphe ubufakazi owake waba yisiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Jim Kunaka umangalise abanye ngokuthi omunye wabokhomishina lilunga lezanu PF wayeqoqa ubudlangudlwangu laye. Intathe ezindaba yethu Gibson Bebe usethulela okuningi ngalolu daba eseHarare.
UChamisa wayethe ufuna ukuthi ikomishini le imlomele ubufakazi obuveza igama lakhe ukwenzela ukuthi abekwazi abafuna ukuthi akuphendule. Isikhulumeli salikomishini uMnumzana John Masuku utshele iStudio 7 ukuthi sebemthumele akade kufuna okutsho ukuthi sebemkhangele ukuthi engapha ubufakazi ngasiphi isikhathi.
Lokhu esacebisana labantu bebandla lakhe ngibone lokhu ebengena bephuma uzananzelela ukuthi namhlanje bebebaningi sibone bonke zonke izikhulu ze-MDC Alliance bezikhona umbonile umsekelo wakhe ukhomishi ubekhona onkosikazi Theresa Makhoni bebekhona oTabitha Khumalo bebekhona uJob Skala bonke labo uMunzora uNobhala Jikelele bebekhona kuphose kwatshengisa ukuthi engxenye angathutsha ngasiphi isikhathi kodwa lokho kuloku khumbisana lokunikana amacebo okuthi angabuya ngasiphi isikhathi njengecommission ulokhu emelelwe ukuthi angabuya ndawonye lo mnumzana bithi ongekho okwakhathesi ngenxa yomsebenzi weParliament wacela kucommission ukuthi ake axolelwe ngenxa yokuthi abephandle kwelizwe ehambela umsebenzi wesizwe.
Ukunaka yena osekubandla le-National Patriotic Front NPF njengomsekeli kakhomiza ubize ikomishini le ngemva kokubana iningi lalabo abafakazayo bamkhomba kulolu dlakela. Ukunaka ngomunye walabo abagoqela inkokheli zebandla le-MDC ezinjengomnumzana Nelson Chamisa, Tendai Biti, Morgan Komishi kanye lo-Hepmoshi Siba labo okuthiwa babashoshozela udlakela edolobheni leHarare lapho wabulawa khona abantu abayisithupha betshengisela. Kodwa ukunaka utshele ikomishini ukuthi njengomuntu okwasetshenziswa libandla le-ZANU-PF ukuchaya abasekeli bebandla liphikisayo uyakwazi indlela zonke ezanupf esebenza ngazo ukunyaka uthe kufanele kwenzakale ukuthi ibandla lezanupf lizama ngazo zonke indlela ukuthi lingcolise amabandla aphikisayo phezu kodlakela okuyilo okuyabe libuqalile
makandisunga mona August.
You arrested me in August.
Ngiyibopha ngenyanga kaNcwabakazi ngamaphambili komthethwandaba. Kodwa izanu PF yayiphuza ukusifaka phambi komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike. Sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami libusebenzisa ukuthi lingithonisise.
Ukunaka uqhubekele phambili wathi kunje ibandla lezanu PF lihlanyele inhlanyelo yayo lokomishini le engukosikazi Charity Manyeruke ongomunye wabokomishini kodwa elesandla kudlakela olwenziwa iZANU-PF. Utsho lokhu esala kuphendula impuzo ezavela unkosikazi Manyeruke ngoba ethi izandla zakhe zingcolile ukuthi acubungile imbangela yodlakela. Ukunaka uthe uManyeruke ngomunye walabo ayehlalisana labo phansi esekubandla leZANU-PF ethuma intsha yalelo bandla ukuthi iyetshaya abasekeli be-MDC.
Lokunafunduka mulomo ukuthi kumbelu bamakomishinazi Mugere na-Charity Manyeruke.
Ngitshaywa luvalo ukuthi phambili kwekomishini le uhlezi unkosikazi Charity Manyeruke. U-Charity Manyeruke yena onguye umachochozela odlakela. Ngike ngatsho ukuthi ngangingumphathi ntambo welunga labatsha kuZANU-PF. Ngangihlalisana laye phansi unkosikazi lo. Sibonisana ukuthi sichaye njani abasekeli bebandla leMDC. Kathesi angitsho nguye unobhala welunga labasifazana kubandla leZANU-PF eMashonaland Central.
Omunye owabiza ikomishini le ngumnumzana Shadrick Mashamombe laye owake waba lilunga leZANU-PF wathi sayicala ukuthi nguye owayenika abajengiselayo utshwala ukuze badakwe benze udlakela. UMashayamombe wehlise izinyembezi namhlanje niba ubufakazi bakhe lapho aveze kushayo akwenziwa ngamapholisa ensitha ngokuthatha icele likamnumzana Robert Mgabe ongumongameli welizwe. UMashayamombe uthe bamthathela imali engamadola angafika inkulungwane ezingamachumi amahlanu 5,000 kanye lokuchaya besithi engancinisani lo mntwana kwamongameli Emmerson Mnangagwa uTongai Mnangagwa eHarare South.
Ngelanga kusenzakala udlakela edolobheni ngangingekho edolobheni. Ngalelo langa njengomuntu owayencintisa eHarare South impumela yayingakaphumi. Sonke ababencintisana eHarare South sasibutheni endaweni ethiwa yiDDF iCommand Center yeHarare South. Ngakho ke ngangingasoze ngenelise ukuchiya lo indawo le.
Omunye wabaphe ufakazi ingcethi kwezembhobho unkosikazi Tsitsi Paratsayi lomnumzana Paddington Chapachapa owake waba lilunga leZANU-PF kodwa kathesi kusekubandla leMDC. Ikomishini le ikhangele ukuqhubeka ngomsebenzi wayo kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7.
Inhlanganiso yeCenter for Study of Violence and Reconciliation ibambanele National Transitional Justice Working Group bezibambene zihlanganise inhlanganiso ezehlukeneyo kobulawayo namhla ukuthi zicazulule indaba yezehlakalo esenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokulondwa kwezehlakalo lezi ngenhloso yokukhumisana umlotha. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba unkosikazi Anna Moyo OSCSVR uthi umhlangano lo ubuqoqelwe ukuthi abantu bakhulumisane ngokunganakwa kwamalungelo abantu okwenzakala kuleli eZimbabwe njalo kube lendlela yokuqhubekela phambili.
Umhlangano lo uqonde ukuthi sikhangelisise njengabantu bonke jikelele kuleli lizwe laseZimbabwe ngalokho okuqakathekile okumqoka okumele sikwenze ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhangelana nobudlwangulwa lwangokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kuleli.
Ekhuluma njalo kulomhlangano owamalanga amathathu, umsekeli kamgcini sihlalo oweNational Transitional Justice Working Group umnumzana Paul Themba Nyathi uthi lomhlangano uhlanganise inhlanganiso eziningi njalo lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuthi kukhangelisiswe lokhu kukhumisana umlotha lokuchiyana lokwenzakala emuva.
Yikho silamalunga amaParliament phakathi kwethu. Yikho sile National Peace and Reconciliation Commission. Yikho futhi sile Commission ye Gender, sile Commission ye Human Rights. Amaqembu wonke la ngamaqembu kaHulumende. Nxa sokufanele kube lomthetho ofakwayo, kuba lula ukuthi abantu bonke laba abalokwenza lezi nto zikaHulumende batho ukuthi umthetho lo singawufaka ngalindlela, lo mthetho singawufaka ngalindlela. Okwakathesi izinto eziningi zenzakala sasivuka mpunzana, akulamthetho siloqinileyo lokuthiwa ngesikhiwa yi-policy framework eyokuthi nxa sisuka lapha sisiya lapha sisebenzisa uphi umthetho.
Eqhubekela phambili uMnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi amazwi alaba abawelwa yobunzima kumele azwakale kube yiwo alandelwayo ukuze kube lokuthula elizweni. Uthi abaningi basala bengelamaphepha ngemva kwegugurawundi eyachiya abaningi belahlekelwe izihlobo kanye lempahla yabo njalo besebuhlungwini lakhathesi.
Igugurawundi nxa suthi uyakhangela abanye bakubiza bathi umbhuqazwe, yachiya kulabantu abaningi abadanileyo abephukileyo emoyeni. Ngakho-ke abantu bonke bonabo aphila kulowo mumo esithi ngesikhiwa ngama-victim yibo okufanele kuthi nxa kusenziwa izinto zonke lezi kukhangelelwe kibo, kubuzwe bona. Ilizwi labo yilo fanele lizwakale, imicabango yabo yiyo okufanele ilethwe etafuleni abantu bayizwisise.
Induna uMnumzana Khulumani Mathema oweGwanda uthi abantu bonke balezinduna ikakhulu abasemaphandleni njalo laba bantu yibo abahlangana lobunzima.
Abantu abaningi abasemaphandleni lapho kulabantu khona abantu abaningi bavela ngaphansi kwezintuna. So uhlelo lolungekelo sitshiye ngaphandle kufanele ukuthi sibe phakathi kwalo ngoba abantu ababa-affected futhi ngabethu. Sikukhangeleleyo ebengikukhangelele ukuthi kungaba very fast to implement. I-government must declare ukuthi abantu abanganama-birth certificate lama-death certificate ababulawa ngesikhathi seku-ground kwenziwe masinyane kungabuzwa imibuzo eminingi.
UMnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu uthi lokhu kuseselithuthuva okumele lilungisiswe. Umhlangano lo uzaqhubekela phambili kusasa kusiya ngolwesihlanu njalo abantu abahlukunyezwa ngumbhuqazo wegugurawundi kanye lomrambathwina lokunye bazavakatshelwa ukuze kulondwe ubufakazi obuzaphathisa ukuthi kulungisiswe ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthi ilizwe lakhe libone ukuba uzulu weZimbabwe ibhekane lobunzima, ngakho ke kufanele ukuthi amphathise ngoncedo lwemali enhlelweni zemisebenzi yezandla ukuba azinakakele. UPrexedis Jeremiah usethulela lolu daba eseHarare.
UNichols utsho la mazwi lamhlanje emini emzini wakhe oseHighlands eHarare emkhosini wokwabela uncedo lwenkulungwane phose ezingamakhulu amane zamadola $370,000 kwabenhlanganiso ezilishumi lasikhombisa 17 abavele ezabelweni zonke zelizwe ezithoba munemunye phansi kwesikhwama ese-Ambassador's Special Self-Help Fund. U-Ambassador Nichols uthe bakubone kufanele ukuthi baphathise ngale indlela ukutholisa laba bantu ithuba lokuthi benze inhlelo zokuzinakekela. Umsakazo we-Studio 7 ube lethuba njalo lokuxoxa labanye benhlanganiso ezithole uncedo namhlanje. Owakuqala kungunkosikazi Marietta Mbala, umqondisi wenhlanganiso eselela abasebeluphele eye-Trace the Fortune of the Elderly esebenzela emzini owechabalala kobulawayo. UMnumzana Zibusiso Nkwenkwezi Mkhwananzi ngowenhlanganiso eye-Makokoba Development Trust esebenzela emzini omdala owemakokoba kobulawayo. Ezinye inhlanganiso ezithole uncedo lwemali zigoqela eye-Zubo Trust, eye-Binga Mudzi Orphans Development Trust, i-Prisoners Entrepreneurial Development Trust, Go Zimbabwe, leye Legal Resources Foundation, yonake ethole inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola $200,000. Isikhwama sika-Ambassador's Special Self-Help Fund sesenelise ukunceda uzulu weZimbabwe ngoncedo lwezigidi ezedlula ezimbili zamadola $2 million phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguPraxedes Jeremiah.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezihambi yeZimbabwe Passengers Association ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwengozi zemgwaqo esezenzakale kuqala inyanga kaLwezi kwalahleka impilo zabantu abaningi phambilini kwekhefu leKhisimusi elande ukuba lengozi eziningi. UGibson Pepe usethulela loluda.
Kungozi okulahleke khona imphefumulo yabaningi kuqale kamhla ka-7 Lwezi lapho amabhasi amabili angcikilana khona edolobheni leRusape kwafa abantu abangamachumi amahlanu 50. Walandela ingozi eyenzakala ngolusine olwedlulwe eWest Nicholson duzane leGwanda lapho itenka legasi ladubuka lachisa ibhasi yonke kwafa abantu abanye batsha babangumlotha abangamachumi amabili lambili 42. Lanxa eminye imibiko isithi kufe abangamachumi amathathu lambili. Ngempela viki enye ibhasi yebutho ingcilane lemota duzane ledolobho leBindura kwafa umuntu oyedwa. Nakwezinye indawo zelizwe bekuyiso leso kusifa abantu abaningi emigwaqweni. Izehlakalo lezi zitshiye uzulu ekhathazekile kakhulu ngomumo osemigwaqweni emikhulu yelizwe ikakhulu sokusondela ikhefu leKhisimusi lapho iningi labantu landise ukuvakatshela emakhaya. Ekhuluma leStudio 7 ecingweni isikhulumeli sePassengers Association of Zimbabwe omela isigaba seMandebeleni umnumzana Norbert Mafu uthe uhulumende kufanele asebenzise imithetho ejezisa abephula imithetho yokutshayela ukwenzela ukuthi abatshayeli bamabhasi bahambe ngonanzelelo.
Kela kakhulu kakhulu kubana uhulumende angenele asebenzise imithetho ekhona lezinqumo ukubana le mithetho isebenze kulabo abaphambanisa.
Umnumzana Mafu uthe kubalulekile ukuthi izihambi kanye labatshayeli baziswe impahla ezivunyelwa ukungena lazo ebhasini kanye lalezo ezingavunyelwayo.
Inhlanganiso ezithwala abantu organization kumele babone ukubana bayatrena abantu babo ukubana baphutise i-passenger care ne-passenger safety. Batrene sibile kuqinilele impahla ukuthi ziyangena ezilengozi kumele zibonke ziyasiqina kube ne-screening eyenzakalayo.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulumisene ne-Studio 7 zithe ukuswelakala kwamapholisa emgwaqweni emide sokubangela izigilamkhuba zomgwaqo zephule imithetho yokushayela mahlayana kungela kwesaba ukujeziswa ngumthetho. Amapholisa asuswa emgwaqweni ukuqala umbuzo kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuba ezedumile ngokukhwathaza izimali kubatshayeli kuma-roadblock. Umnumzana Gary Kai Katsitu, umtshayeli edolobheni leHarare, ekhuluma leStudio 7, uthe iningi labatshayeli litshayela lingelancwadi zokutshayela njalo lokhu yikho sokubangela ukwanda kwengozi zomgwaqo.
Ama-driver, sepongu-driver nje abasasabi because these days akuna mapolisa.
Kusenjalo ngomgqibelo odluleyo kube lenye ingozi yesitimela esithwala impahla phandle kwedolobho leHwange lapho amatokisi amanye aphume enjanjini agiqika phansi. Ekuqaleni kwayenale inyanga esinye isitimela esikade sithwele abantu lazo saphambuka indlela endaweni yeThompson Junction tuzane leHwange njalo kodwa abantu basila. Kodwa umnumzana Abe usiziva isakhamuzi seHarare uthe ukwanda kwalezi ngozi ngabe kusisho ukuthi kulokuphambaniseka elizweni njengoba inyanga kaLwezi izila.
Ukwanda kwengozi lezi esezenzakala elizweni ngibona ngani ungabe kuyindlela ukuthi nje kulento eziphambaniseka elizweni. Ngakho-ke abadala bengabe besitshengisa ukuthi hayi kumele kwenziwe ezinye izinto ezesintwini.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ndaba wemutoko siyabuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise mutoko center lani basechipinge kwabakuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. ibhakane lathi ngolwesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama e Crown Plaza Hotel e Harare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yeMedia Center uzaqhuba umhlangano namhla ntambama eCrown Plaza edolobheni leHarare, lapho inhlanganiso ezitshiyeneyo, amabandla ezombusazwe kanye labantu makhaza abazahlanganisa amakhanda becubungula okwenzakala elizweni kwezomnotho welizwe lezombusazwe kulandela okusuka esihlalweni kukamnumzana Robert Mugabe nyakenye. Imihlangano efanayo isiqhutshiwe eChipinge leMutoko, njalo eminye izaqhutshwa endaweni esigoqela iGwanda, iLupane lakoBulawayo. Sixoxe lentatheli izindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah, ongomunye wabaqoqi balomhlangano ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wanamuhla eHarare.
Ephathelane lokuthi sikhangile ukubana uhulumende usefikise insuku ezilikhulu, i-100 days, esembusweni. Funa ukuhlaziya ukuthi sibone ukuthi kathi kume njani, ilizwe liyathuthuka na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Esikukhangelayo kakhulu yisimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota, okokuthi ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji ele ndwendwe ezinde zezimota abantu bedinga amafutha ezimota ipetulu.
Likhangelele abantu abangaki, njalo yiziphi iziphathamandla ezabe zikhokhela?
Sikhethe abantu abane esingabathi ngesikhiwa ngama-panelists. Kulo-Senator Douglas Monzora owebandla eliphikisayo ele-MDC, sizoba lomele ugatsha lozokwethula kwemibiko uMajor Aim Tambuzi, sizoba lomele inhlanganiso ezizimeleyo ezama-CSOs uNkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma, sizoba lengcwethi yezemnotho uMnumzana Clinton Musonza, labo esingabathi ngama-moderators ngu-Dr. Tsotso lami uPhathethe Siremai weStudio 7.
Injongo ngeyani, njalo lisuka lapho izaba khona yini eminye imihlangano efanayo?
Yokuthi siphe ithuba abantu abangela lapho abangatsho imibono yabo ngalokho okwenzakala elizweni, ngalokho okwenzakala emangweni lapho abahlezi khona. Mhlaka 7 Lwezi siqale ngaseChipinge, mina ngingakafiki lapha eZimbabwe, njalo bayayikhwabitha limihlangano enje. Ngakuyukuthi imibono yabo ingaphuma emsakazweni weStudio 7, engxenye uhulumende angalalela izikhalazo zabo. Saya emtoko lokuthi ihlelo zentuthuko emangweni lo zihamba kanjani, lapho okwenziwa khona ilitshe elimnyama okuthiwa yi-black granite. Ngasemathebeleni North khuluma kakhulu sigxile embusweni wezabelo, i-devolution, kanye lalabo abasala sebezintandane ngombhuqazwe wegukurawundi. Kunje abanye babo kabalazo ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificate, ngakho-ke kabasoze benelise nokuthatha izithuba. Yiyo ingxoxo eyabe iselubhane leyo. Sizagcina ngeBulawayo ngomhlaka 30 Lwezi.
Leyo intatheli zindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah besixoxa laye eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama. Namhlanje siyabe kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-Diaspora Forum. Sixoxa ngomthetho owethulwa nguhulumende weSouth Africa wokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe abazalelwe kulelo lizwe abaseyikuphiwa incwadi zokuzalwa, ama-birth certificate. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abakhubazekileyo bakhumbuza uhulumente ukuthi engalibali lapho ehlela uluhlu lwendleko zakhe oluzethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kuyonale iviki ngolwesine. UZulu Mathupha laye uphe imbono yakhe ngalesi sehlakalo esizaba khona ukuba ilizwe lilubhekise ngaphi kwezomnotho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende kumalanga amabili alandelayo bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le education, emayilana lokuthenga ama assistive devices, ama wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha ebraille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama tablets atholakale.
Usenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Uhlungu ikuthi khona nga uMinister of Finance uProfessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenza iswipe nansi yabhadala ngeyikwekheshi ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% ibe exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo Central unkosikazi Dr. Sibanda uvumelane loSenator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethethuthu hatshi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ngelele ukuthi ama key ministers sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangela ukuthi budget le umnyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenelisa.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele i-budget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele i-budget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala, uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokho siya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokho kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo kwezemidlalo, iqembu leHighlanders libe ngutshekile obhanqa leqembu leFC Platinum emdlalweni walo okugcina owesigaba seCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni yeBarber Fields namuhla. Amaqembu omabili ehlulekile ukuhlohla umdlalo waphela ungutshekile obhanqa 0-0. Ukunjalo nge owake waba yisiphathamandla seqembu leHighlanders uMnumzana Jonathan Saimoyo ungcwatshiwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo namuhla. Umoyo ubhubhele esibhedlela seMaterday ngolwesihlanu ngemva kokugula okwenyanga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.